siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 17 kuNtulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Women of Zimbabwe Arise ithi lanxa isola udlakela lwamapholisa obeluqondiswe kwabatshengiselayo kunsokwana ezedluleyo, iyaxwayisa njalo abantu ukuthi bengaphindiseli udlakela lolu emapholiseni ngoba engathola izizathu zokuqhubeka ebahlukuluza. Siza kuzwa imbono etshiyeneyo evela kubasekeli bebandla le-MDCT kanye labebandla le-ZANU-PF ngokutshengisela okwenzakala elizweni. Ukweziphathelane labatsha, silomnumzana Fidelis Chima wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi e-Wange Residents Association osixoxela ngokwenzakala kulindawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Women of Zimbabwe Arise, iWoza, ithi lanxa isola udlakela lwamapholisa obeluqondiswe kwabatshengiselayo kunsokwana ezedluleyo, iyaxwayisa njalo abantu ukuthi bengaphindiseli udlakela lolu emapholiseni ngoba amapholisa engathola izizathu zokuqhubeka ebahlukuluza. Isiphathamandla salinhlanganiso, uNkosazana Magodo Ngamahlangu, uqala ngokusichasisela ngokuqakatheka kokutshengisela obekusenzakala kunsukwana ezedluleyo iningi lisola isimo somnotho welizwe lokunye okuningi-ningi.
Ya, imizamo yona, nxa kuleduko ekhaya elizweni, kumele abantu bazame imizamo yonke ngendlela zokuthi itshengisela zingokuthula. Ngoba singakhangela vele nxa sikhangela sokho singathi ngama-strategies e-non-violence. Singaba le, the 98 methods. So, i-stay away ngeyinye ezindlela kumbe i-shutdown ngenye ezindlela elingayisebenzisa njengesizwe kutshengisela ukukhonona kumbe ungasusekeni. Ziningi izindlela esingazitshengisela ngazo. Ngiyathemba nje abantu abayazi iWoza iyatshengisela kakhulu ngokungena emgwaqweni batshengisele. Asiko kutshengisela kulezi indawo ezingalilanda ngikhokuthana nabantu.
Kambe imizamo le iyanceda ukuthi uhulumende uyalalela yini nxa abantu besenza konke lokho?
Lokhu kube nokutshengisela lokhu. Shutdown amapholisa masidrive emgwaqweni bakhethe amapholisa ama-traffic police kawakho. Engangokuthi thingathi kusebenzile. Abaningi vele bekhuluma ngokuthona amabhenki i-POG banika $50 kodwa lokhu kube lokutshengisela sibenike ama-$200. So umehluko okhona uhulumende wethulile. Engathanda ukugcizelela kumazimbabwenzi ukuthi khona bengingavumi ukusebenza udlakela ngoba nxa ungavunyelwa bengasebenza ukusebenza udlakela kugcina udlakela sokuyiyo oluhamba phambili. Iy'ndingeko zabantu okuhlupha abantu ungasazwakali sekukhona kuthiwa abantu amapholisa atshaya abantu ababatshayeleni abantu bebesenzani bekhalanza ngani asazwakali. So asizameni bathandekayo ukuthi khona ma njengozulu ezimbabwe sitshengisela sitshengisele ngokuthula phambi udaba lwethu nalethi ukuthi simanyane ukuthi silwele ezokuhlala kaesingathi ngama-fundamental basic needs ukuthi sindle sithole uhambisa abantu abathi ezikole sithole ukungahluki nje uthathelwa imali imba kumbe ngamapholisa ngoba siyakunanza ukuthi uhulumende akala mali usefuna ukudinga imali kithi thina esivele singalayo efuna ukuthi sibe ngabayanga sokuthi amapholisa fine njanini lo amapholisa thathelani lo zimba thathelani lo asiwale nye mikhono kanabo inye kuliqhinga indlela ebuya ngokuthula. Asizameni ukuthi singatshaya amapholisa, asizameni ukuthi nxa amapholisa ethaya abanye sibona tshaya abanye bethu sibefuna singabantu abazama ukuthi lawo simncedise abanye bethu ngenxa yokuthi bengatshaya ngokuthi ama-pictures sitsho sifonele sifole sitshengisela i-Mandate Commission silayo kobulawa ngezigaba lapho esikhona nxa kudehlula sifole siye emapholiseni sisane ngacompani kodwa singawatshaya amapholisa.
Lowo ngunkosazana Magodo Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye-Woza sixoxela ekwabulawayo. Silokhu sikudaba lunye, ilunga lebandla le-ZANU-PF umnumzana Effort Nkomo uthi lanxa abantu belelungelo lokutshengisela abanye balenjongo yokubhidliza.
Wena uma isikhangele isisekelo sombuso welizwe siyavumela ukuthi nxa ulensolo ungatshengisela kodwa utshengisele peacefully. Iqiniso ikuthi umumo wenotho elizwe ngawumuhle ukuswelakala kwezimali kwenza umuntu engaphatheki nxa ekwazi ukuthi ngisebenzile ekupheleni kwenyanga ngithole ngelanga engilazi. Uhlupho oluba khona nxa kulokutshengisela omunye umuntu uyabe le njongo yakhe enhle kube labanye abayingenelayo bayihijacke igcine ingaseyiyo wena akade ukukhathaza ofuna ukutshengisela ngendlela yakho. So yibo lapho okungenela khona kungase peaceful sebengena bethatha izinto abantu kuyabe sokungenele ukuganga phakathi. Kodwa into yokuqala zama indlela yokukhulumisana njengoba abaphethe izisebenzi besiba lomhlangano labaphethe ingatsha zabo zama-ministry zabo ngezomsebenzi bangakhulumisana nxa sebehlulekile kulilungelo labo ukuthi bavumelane ukuthi sesikhulumisene kuyehlula.
Ungathi ibandla leZANU-PF selehlulekile yini ukubusa kumbe ubona ingani lizalungisa?
Hayi, imizamo ikhona abantu bengahlanganisa amakhanda kungalunga. Akulanto ehlula umuntu ukuyilungisa. Kungafika ukuthi umuntu sesehluleka uyasephelelwe ukucabanga kodwa as long as acabanga uyayilungisa into leyo.
Kodwa iningi lithi akuzange kube lobubelo lokhu ilizwe lathatha uzibuse lokhu kusiya kusiba kubi ngamandla.
Hayi, kuvele koku kuba njalo ikakhulu ungathatha umbuso nge-liberation obathatheleyo abasoze bafa babathaba bazazama zonke izinto throw spanners into the works kanti lanxa kathi lo mbono omuhle ugcine ungasabonakali bese besithi hayi njengalaba abantwana abakwa-Israyeli bayesithi hayi bekungcono le lapho kade sikhona kuzo lokho esesikubona. Kanti-ke bengahlanganisa amakhanda abantu lalo ophetheyo avume ukucetshiswa ngabanye abantu akulanto ehlulayo emhlabeni.
Lowo ngumnumzana Effort Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF, sixoxelaye ekwabulawayo. Kodwa ukhansila iSolve Ziyagezana Sibanda wedaluka eLupane uthi akuncedi ukutshaya inja kufihlwa umphini ngoba kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF yilo eselehlulekile.
Hayi, laba kade bekwenza bakhangele amalungelo abo bafanele bakwenze khona lokho bathengise okungaphakathi kwabo kulungile sibili ukuthi bakwenza sengaleyo ndlela ngoba hhayi sonke sithwele nzima ngokwenzakalayo.
Bese sizwa njalo uhulumende fesithi abantu laba bazidingela nje imali evela emazweni aphetsheya besenza inhlelo zabo lezi.
Hhathi lapho bevala ngebhethi labo bevele bezifakela amaphutha abo amaphutha akhona lapho kibo exactly amaphutha akhonapho lokhu abakukhulumayo hhayi ikucahla ngomunwe.
Abantu bebetshengisela yini emaphandleni?
Ye, emaphandleni abantu lanxa betshengisela kakukhanyi ngoba kula muntu obabonayo labathathela izindaba ngabakho kodwa-ke bekukhanya ukuthi a-a kakumanga kuhle ngezikolo lapho hhayi angizange kuyofunda kuhle abantu abazange bahambi noma behambile abafikanga bafunda nawo amatisha abesesaba ukuthi angabonakala phile sekuleyo nto sekafakwa icala.
Lo ngukhansela iSolve Ziyagezana Sibanda wedaluka eLupane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eLupane. Abosendo lwesikhalanga kweleBhilithani bathi bazahlangana edolobheni leNottingham kulelo lizwe mhlaka 30 kuyona le inyanga emkhosini wokuthakazelela amasiko abo. Omunye wabaqoqe umbuthano lo umnumzana Difa Dube utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi umuntu wonke wemukelekile kulumbuthano kungakhathalekile ukuthi ungumhlobo bani.
Kusho ukuthi kuzawube kuhlangene abantu abantu bosendo lwasesikhalangeni bonke nje kusuka from eKhezi kuze kuyefika koDubude yonke lena indawo yobukalanga. Sizama ukuthi sisondezele abantwana ikakhulukazi abazalelwa lapha kule lizwe abangaziyo lokuthi i-custom yethu thina abantu besikhalangeni injani, lokuthi sidlala midlalo bani njalo lokuthi sidla ukudla okunjani. Sizoba sibukisa ngalelo langa sikhumbuza njalo labantwana sibakhumbuza lokuthi sivela ngapi singoba nthina abantu besikhalangeni sithengisa njalo leminyi imhlobo ngoba ayisiko ukuthi kuza kungabantu basesikhalangeni kuphela abamenyiweyo kodwa labanye abantu abavela kwezindawo bazaba bekhona ikakhulu bakhona abanye abavela ku-Ethiopia bakhona abanye abavela e-India bakhona abanye abavela kwezindawo inhlangothi eziningi ezehlukeneyo bazabuya bezogada khonapho bezokholisa ilanga lathi
Okuyabe kudliwa kunathwa kujatshulwa lapha kugidwa amagabazi abe khona la
Yeah, babe khona sibili amagabazi silamajaha ahlabela ingoma zakithi ezasesikhalangeni ezi ingoma zesintu bese kusiba khona abanye njalo abahlabela irumba abakhona khona eNgland bakhona abanye abahlabela njalo ababased endaweni esala la Germany labo bazoba bekhona bebuyile kulombuthano bakhona abanye abenza amabusiness ethize abanye bayenza ukupheka abanye benza ukuthunga abanye benza izinto eziningi ezijeneyo labanye abasebenza mhlambe asithi ama lawyer lani abanye abalama radio station bazo bebuya bezobukisa so siyabamema nje bonke abantu sithi sondelani sizojabula lani uleli langa eliqhakazekile elihle kakhulu leli esilimemile elizoba likhona eNottingham mhla ka 30
lo umnumzana Tifadube omunye wabaqoqe umkhosi wabosendo lesikhalanga ozaqhutshelwa eNottingham eBelitani mhla ka 30 ekupheleni kwayona le inyanga Ngeselichiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo yeStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli inkomo. Namhlanje ngisewange njalo ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeWange Residents Association umnumzana Fidelis Chima. Siphatha udaba lokusilela kwamanzi kuleli dolobho imisebenzi lokunye okuhluphayo. Mnumzana Chima, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ntungameli labalaleli.
Akutsho ngodubo lwamanzi.
Umumo wakhona unzima. Indawo ezinjenge number 2 kuthiwa yiMadumabisa, indawo ethiwa yiMakhwikha, inumber 3 for the past 4 days bekungela manzi. And abantu resorted ukukha amanzi endaweni which are not protected.
Isizathu uthi kuyini umasipala nxa likhulumisana la?
I-problem eyohange ngeyokuthi indaba yamanzi eyinye iranwa yizinwa especially abahlala endaweni under i-local board then eyinye iranwa yi-colliery laba abahlala ezindlini eze-colliery. I-problem ekhona ngeyokuthi leyi indawo e-colliery amanzi kasaphumi abantu abaningi basebenzisa ama-public toilets. So nxa kungelamanzi you can imagine ukuthi ama-public toilets abe njani.
Abakha lapho kungavikelwanga khona yindawo enjani lapho abathola khona lawa manzi?
Amanzi lawa avela emayini, basebenzisa emayini. So amanzi lawa ayabegeleza abantu bahamba khona ngale ukuyokukha amanzi ukuthi begeze okuyenza okunye lowasebenzisa okunye.
Yikuphi okunye okuhluphayo khona ngapho eWange ikakhulu sikhangela impilo yabontanga kuyini okulihluphayo kunye?
Ama-companies amaningi sesebenza ama-workers basebenza 2 months in, 2 months out, abanye bayenza 2 weeks in, 2 weeks out. So what it means is that indaba yemali sihlupha eWange, abantu abaningi sebaresorta into charcoal. Angene egangeni kuyenza i-charcoal, enumber 2, enumber 3, esendrela, lesemakhaya. Wonke umuntu has resorted to that because akuphela mali eWange, amakhampani kasabhadali, i-colliery eyayithenjiwe, ifile more than 3 years ingabhadali ama-workers. So impilo eWange isinzima kakhulu.
Kula nhlelo abazenzayo abasakhulayo lapho elihlangana khona lani libona ukuthi lingenzani njengabontanga njengabantu?
EWange kuyahlupha. I-problem yokuthi akula zihlanganiso eziyenza ama-income generating projects ezingakwazi ukuncedisa ontanga. Enye i-problem yokuthi thina njengenhlanganiso iWange Residents Association ine problem yokuthi amapholisa awafuni ukuthi si-operate singela memorandum of understanding and ukuthi sizuze i-memorandum of understanding from i-local board lakho kunzima because i-local board lehluphezayo babebona ngani njengoba le memorandum of understanding will start to question ezinye izinto abaziyenzayo.
Ah, kuphosela ukugcina mnumzane.
Idaba lwamanzi njengenhlanganiso sithi iwangi colliery has failed ukumanage amanzi, layo izinwa futhi has failed ukumanage amanzi. Isifiso sethu ngesokuthi iwangi local board take over in terms of managing amanzi ewangi.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye emnumzana, siyabonga. Lobe kungumnumzana Fidelis Chima, isiphathamandla senhlanganiso yeWange Residents Association. Besixoxa laye ekhona le eWange. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lila.
Siyabonga Ntungamile. Ngesizwe umculo wabafana be Men of Influence besithi kanye nawe.
Namhlanje yaqhujumoya uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela mani hambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
kanye
Nkosi kanye nawe Nkosi
yami
mani hambe mihla yo kanye nawe Nkosi
angifune
angifune yami
ndlela
mayiphele intando
yami
mangihambe mina
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
kanye
kanye nawe Nkosi
yangihambe
mangihambe mihla yo
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
angifisi
angifisi yoni mfuyo yenzeke Nkosi
yangicebile
ngicebile hela kulu Nawo gimi Nkosi
angifisi
angifisi yoni
mfuyo
Isegimi Nkosi
ngicebile
ngicebile hela kulu Nawo gimi Nkosi
kanye nawe
Nkosi
yangihambe
mangihambe mihla yo kanye nawe Nkosi
nomindlela
nomindlela inohlu
noma inde Nkosi
noma inde Nkosi noma iya ekolko Nye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
mangihambe
mangihambe mihla yo kanye nawe Nkosi
ilungile
lilungile chokwe lakho Usimthwalo wako ngiyabonga nyisahamba kanye nawe Nkosi
kanye nawe
ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo sizwe imbono echiyeneyo evela kubasekeli bebandla le MDCT kanye lelezano PF ngezehlakalo zokutshengisela ebezisenzakala elizweni Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.